Ukuthi ukuthi lakhona vele into esiyilindele ngoba besazi ukuthi ngendlela ama-Republican abambene ngakhona ukuthi uTrump engakhitshwa esikhundleni ngoba besivele sibona ukuthi kutshengisa khona lokho ukuthi abasoze bamkhiphe. Kodwa I think ukuthi kuzodivide ilizwe lethu leli ngoba abantu abaningi bathi kanti umuntu lo kusho ukuthi yena usephezu komthetho yini ukuthi uyakwanisa ukuthi enza amacala engagwetshwa. Abanye abantu abenza amacala amancane ukudlula wakhe basemajele. Sibona even abanye ade besebenzela yena esikhathini esidlulileyo abambalwa basejele ngendaba zokuthi either baqamba amanga e-Congress or kukhona ubugereka ababebenza on behalf of yena uTrump. Kodwa yena uTrump nanka ama-Republicans asemkhululile khona manje abanye babo basejele.
Siyabona nje kulabanye abakhuluma besithi khonokho-ke kungalimaza kakhulu indlela okubuswa ngayo kwele Melika kulokho kuthiwa yidemokhrasi nxa ukuthi njengoba-ke sokuthweka lakucala. Wena ubona zani kutshoni sibili kakhulu nxa usungajula nje ngamafitshane?
Hayi, khona idemokhrasi sekuyilimazile kakhulu idaba lolu lwe-impeachment ngoba abantu balapha bakholelwa kakhulu ukuthi akula muntu ophezu komthetho. Kusho ukuthi ngendlela idemokhrasi erana ngakhona asingeke siyifanise le ndlela maybe iRussia eranwa khona nguPutin onguyena umntando kaphiso. Lapha yindaba ludaba lokuthi upresidenti akusiyo nkosi ukuthi wenza umathanda kulama-checks and balances akhona. That's why abayibona ababhala i-constitution yalana benza kanjalo ukuthi upresident kube lama-checks ukuthi kube lelinye ibandla ele-Congress elikwanisa ukuthi hayi litsho ukuthi hayi ndoda la usuphuma esiporweni la and akusikho idemokhrasi yethu ayikufuni lokhu. So lapha sesibona ukuthi ama-Republicans asekulahlile konke lokhu okokuthi kube laleyo opportunity yokumakea sure ukuthi upresident akenze umathanda.